Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpandula 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzinikele ngokugcweleyo ukumelana lomkhuhlane wofuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa yiwo eZimbabwe.
Uhlelo lolu project esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi dlanxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into esikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga.
Umthethandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lo wayengumongameli wezengeza West edalela iParliamente uMnumzana Job Sikala ecaleni alethiswayo lokutshotshozela udlakela.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kumele abamabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi elezanu PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele kulwiseni umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Ukhulume lokho esemhlanganweni obona ukulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamashumi amabili lamabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo lwe-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezomvikela, imbuso yontando kaZulu, ukuthula okuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxe loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungela ezombusazwe ongunobhala jikelelo enhlanganiso yokulondoloza kwelungelo loluntu e-Freedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe okukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Afrika yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube lentuthuko elekusasa even ezangena kwenye igeneration kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhangela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe climate change, izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasizwe
amazwe amaningi aseAfrika ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo kukhansili ebona ngezokuvikela e-Security Council. Ubona ngani lokho kungenzakala nabo?
Ye, ukukhala kwamazwe e-Afrika lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa. ngendlela yokuthi ungakhangela Eastern Bloc iRussia labanye sebesenza BRICS lawa amanye amazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona lamazwe la asentshonalanga bafuna ukuthi babonakale ngathi iAfrica labo bafisa ukuthi ke ibe right so kungenza ukuthi agcine ephumelele amazwe nalawa into leyi iphehlwa njalo ibondwa yikuba lenhlangano ezinjengabo BRICS zone ziyana so ngicabanga ukuthi khona kungasiza uhlupho ukuthi Africa indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa angazi ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku Security Council leyana ibisisenza izinto ngendlela kungabe kuyini
Namhlanje ekuseni sizwe umkhokhe umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni oweTB ukubona njani isikhangela kakhulu ezempila kahle eZimbabwe
kuyingumbiko omuhle ukuthi kuthiwe iTB izakwelatshwa endaweni zonke iTB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi kodwa ke nxa sikhangela isimo sezempila kahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale indlela ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube lemithi njalo imithi yakho itholakala kuona lawa amazwe uhulumende angezwani layo awathethisa izibhedlela zifile izimoto ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu le personnel futhi iyabe ingekho singathi izisebenzi ngaleyo ndlela umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho uyabona ukuthi kufana lokuthi umzali othi nzali ithengele izwidzi bantu abami ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma babagijime sebezizwa belomdlandla ukuthi kukhona okuzakwenzakala kodwa kucineni kungaphumi lutho
lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelele wenhlanganiso Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le Studio 7 ese South Africa
Umthethwandaba kamanje oweHarare wedlulisele phambili udaba lokugwetshwa lowayengumeli wezengeza West edalele ePhalamende uMnumzana Job Sikala ecaleni aletheswayo lokutshotshozela uDlakela. Umanji wehluleke ukuza emthethwandaba namhlanje esithi obekomunye umhlangano. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthi isinqumo ekuthoniseni kwaleli cala sizakwethulwa ngolwesibili weviki ezayo okutsho ukuba uSikhala uzaqhubeka esejele selokhu wavalelwayo ngomnyaka odluleyo. USikhala wethiswa icala lokutshotshozela uDlakela ngesikhathi kusenziwa ukhetho lwama-by-elections endawonye lomeya wedolobho leshitungwiza uMnumzana Love Momaiko. Igqweta likaSikhala uMnumzana Fred Masarirevu uchasisele intatheli zindaba okwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Disorderly conduct, which is co-charged with His Worship Mayor of Chitungwiza, Councillor Lafondeko. We now have lost count more than 10 times. Our legal team here has applied for bail here at the Magistrates Court.
Wetheswa icala leli elokutshotshozela uDlakela njalo wetheswa ndawonye lomeya weChitungwiza uMhlonitshwa Love Momaiko sencitshwe ibail okwedlula ichumi.
Uqhubeke esithi kusobala ukuba uSikhala kalacala ngendlela lokho eqhubeka esejele yena engakagwetshwa kumacala wonke womathathu awetheswayo.
We are also equally shocked as to why he's still in custody for this long, you know, considering the fact that he was arrested more than a year ago. The manner in which proceedings have been going on, the delays that have been happening, is obviously contradicts the right to free trial as enshrined in the Constitution.
Siyamangala ukuba kungani elokho esejele yena wabotshwa kumnyaka odluleyo lokhu kuphazamisa ilungelo lakhe elikusisekelo sombuso.
USikhala ubotshwe ngomnyaka odluleyo ngesikhathi emela ilunga le-CCC uNkosazana Moblessing Ali owabulawa ngabacatshengelwa ukuba ngabasekeli be-ZANU-PF. Ulamacala amathathu asemthethwandaba abalisa elokuphehla uDlakela, ukufuna ukuguqula uhulumende nelokufuna ukuphazamisa umsebenzi wamapholisa. Ngokolunye udaba, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change CCC ayisikhombisa 7 abikwa ixotshwe umsebenzi kuhlangothi lukahulumende olubona ngenhlelo zokulumukisa uZulu ngezengculaza olwe-National AIDS Council. Isizathu kuyikuthi baphatheka kukhetho bemele ibandla leli bengama-polling agents. Abantu laba bebesebenza ku-Ward 7 emzwezwe esabelweni seMashonaland West. Lokhu kubikwe ngelinye ilunga le-CCC eMashonaland West elingathandanga ukuvezwa igama ngoba lisithi kalivunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba. Imizamo yokuthola okuningi kusikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi lo msekeli wakhe uMnumzana Gift Siziba yehlule ngoba bebengaphenduli imibuzo ethunyelwe iStudio 7 njalo bengasabeli umakhala ekhukhwini. Umholi we-National AIDS Council uMnumzana Bernard Madzima uthi kungamanga ukuba inaki ixotshe abantu laba.
Muzheze is under Chegutu District and National AIDS Council in Chegutu District has got one employee, a district AIDS coordinator for Chegutu, who covers Chegutu and Norton. I don't know the motive behind this.
Imuzwezwe iphansi kweChegutu District. Endaweni leyi silesisebenzi esisodwa, abantu laba kabasebenzeli thina, angazi ukuba kwenzelwani lokho.
Iyaqhubeka iphuma imibiko yokuhlukumezwa kwamalunga ebandla eliphikisayo ele-CCC ngemva kokhetho, wona esithi lokhu kwenzelwa ukuthi bamukele impumela yokhetho abathi kaliqhutshwanga ngemfanelo. Ibandla le-ZANU-PF labomthetho baya kulandula lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Owake waba ngumongameli wakwele South Africa, uMnumzana Thabo Mbeki, uthi kumele amabandla ezombusazwe aweZimbabwe athi eleZANU-PF lele Citizens Coalition for Change ahlale phansi akhulumisane ngokubuswa kwalelo lizwe. Lokhu kuza kulandela ukhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle ngoNcwabakazi. Umbeki utsho la mazwi ese-New York okwele Melika ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-United Nations General Assembly ekhuluma labomsakazo we-SABC izolo. Umbeki waphathisa kakhulu kusivumelwano esenziwa phakathi kwe-ZANU-PF le-MDCT esabumba uhulumende omanyano owagcotshwa ngomnyaka ka-2009 eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxe loMnumzana Rejoice Ngwenya oyingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
UMnumzana Mbeki ukhuluma engumuntu owaziyo lapho esivela khona ngoba ngo-2009 lo-2008 nguye owayesihleli esihlaleni sobukhosi e-South Africa. Ukukhuluma kwakhe ukuthi ukhulume njengomuntu omdala yini, kakusenze kwenzakala ukuthi uza ukuthi ayithi bhadla ingakakho nathi hhayi yena mnangazwa wena izinto zingazihambanga kuhle. Kodwa nje uyakhuluma ukuthi hatshi nxa kula bantu abakhalakhalayo kumbe ngojini weZimbabwe ngiyikade kumbe ezimbi izo hatshi ingcono uhlale phansi, ngihlale phansi njengabantu likhulume lizanane kwenzele ukuthi lilungisise umumo wezinto ilizwe lethu liye phambili.
Sibone uMnumzana Mnangagwa izolo ekhuluma eUnga esithi ukhetho lwaqhutshwa kuhle. Ubona inkuthazo kaMnumzana Mbeki ilandelwa yini?
Inkuthazo le izalandelwa ngoba yini ya ngoba ukukhuluma kwaMnangagwa ukukhuluma komuntu ozithi unqobile wasoze akhulume ekhulumela abantu abakhalakhalayo. Inkuthazo leyo uyikhuluma nje ngoba uyazi ukuthi kungaba le-chance ekumbe lethuba elokuthi i-SADC ihlale phansi ku-extraordinary meeting bacubungule i-report likanevas mumba eye-election report liyana. Ngakho hathi akusoze kwalisa ukuthi akhulume into ayikhulumayo. Yebo uzithi wanqoba kodwa phela abantu abakhalakhalayo baningi kulalaba abantu abathona abanqoba. Nibona ngathi mina hayi inkuthazo yakhona izalalelwa izalandelwa ngoba akuncedi ukuthi abe lokhu ebutha eZimbabwe kulokhu khalakhala lokukhona na mhlaketa.
Sizwa abebandla eliphikisayo abe-CCC bona besithi bafuna ukuthi ukhetho luqhutshwe kakutsha. Nxa sikhangela lapha kungaqhutshwa kutsha ukhetho na?
Lapha ngibona impumelelo impumelo ezingazimbili kodwa into eqakathekileyo kasesi ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume ukwenzela ukuthi balungisise nxa kuyenzeka ukuthi kube nohulumende wemanyano kumbe kube transitional authority. Hathi lokhu kuqakathekile, leyo yinto efanele yenzakale. Okuyukhetho ngibona ngathi lapho ngathi umkhansi wakhona umkhulu ngoba kuyangena izimali eziningi. Kungaba ngcono ukuthi kube le nkulumo okwenzela ukuthi nxa kuza kuba lokhetho kube lokhetho olwenziwa nxa izizathu sezilungisiwe. Lezo zinto akade bekhalakhala ngazo. Kodwa angiboni ukuthi kuzaba lokhetho okwakhathesi.
Sibuyela muva kumnyaka ka-2008-2009 lapho kwaba lohulumende womanyano khona. Lokhu ubona ngani yikho okungaba into engancedi iZimbabwe ukuthi isuke lapho ekhona isiya phambili?
Iqiniso ukuthi abantu abakhulumayo bekhonona bekhalakhala ngokuhulumende womanyano wo-2008 ngabantu abakwazi kahle ukuthi ohamba kanjani. Uhulumende lowana ye wazama ukuthi alungisise izinto ngoba kodwa ubuchobi obabukhona ubaba uMgabeni yibo benza kwaba ngamabhanga amaningi. Kwahlalwa phansi kwakhulunywa. Ngazi ukuthi njengoba umuntu lami ngangikhona ngikhulunywa isisekelo sombuso esitsha sabengisizwa hathi asifumanga kuhle kodwa abantu basithakazelela. Isisekelo sombuso lethana yithi esasifanele futhi sihambise phambili. Yayinto iyaphuma kuhle sibili. Kungaba lokunye ukukhwalakhala kodwa saba lethi kufunde ukuthi nxa abantu bengahlala phansi beba bengizani kuba bethikisana kodwa bengahlala phansi bebambe umbono wodwa into ziyaphuma kahle. Ngibona ngathi mina isikhathi isifunde esithi esingasisebenzisa kakhesi ukuze siye phambili.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya oyingcethi yezombusazwe ezimeleyo ekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Inhlanganiso elwela amalungelo entatheli ezindaba iyemisa Zimbabwe iphakathi kohlelo lokufundisa umphakathi kanye lentathelo ezindaba ngobubi bokuhanjiswa kwemibiko engamanga ikakhulu ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe kobulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo emisa Zimbabwe unkosazana Buhlebe Nkosi Chabanga Umoyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lolu siyiproject esiyenzayo thina sizama ukuncedisa nje abasebenza kuzindaba ama-journalist labanye nje abantu ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi nganxa sibala izinto baphepheni kumbe sibona into ezikhulunywayo babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga ngoba sokuiminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga kodwa ngoba zabe ziphume kumaphephandaba kumbe emsakazweni kumbe laba singathi ngabo-online media sabe sicabanga ukuthi liqiniso but kungamanga. So sizama ukuthi sincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabanga ukuthi liqiniso khona kungamanga.
Intatheli izindaba engene umhlangano wemfundiso lo uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu oku ngoba kuyasenza ukuthi nxa sibhale izitori zethu sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu ngoba khathesi sesiphila esikhathini lapha sokule mbiko eminingi-ningi eminye yenza abantu badidane ingqondo bangasabe kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasinceda ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli sibhale indaba ezicacayo indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga isakhamuzi sakobulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili uthi iqakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemis ladies le mal information ngesikhathi lesesikiso ukuthi abantu basuka babe le-confusion in terms of ama-messages kumbe information eyabe circulator.
Osakhulayo wemzana Nigel Ndlovu laye ongene imfundiso yalamuhla uncoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop i-disinformation le-misinformation lendlela esinganqabela ngazo into lezi nxa si sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si identify ama stories la ukuthiwa yi fake news ukuthi lathi njengabantu abasha even labantu abaku media singaphomboki ukubonakala sisecirculator information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezanu PF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane loNdlovu.
Nabe sekuhlelo lwe media disinformation and misinformation lozasinceda ngokuthi sibekwazi ukuthi information esinika abantu liqiniso yini. Lokuthi abantu bengakhipha information emele bebe lesiqiniso sokuthi information yakhona iliqiniso yini ukwenzela ukuthi nxa banika abantu izinto ezihloliwe ezilohlonzo oluphezulu.
Ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edluleyo langaphambilini kwalo lalapho luqhutshwa namanje selwedlule kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezinsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana ezebulenjini sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uZulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeya wakobulawayo umnumzana David Coulthard usecele uhulumende ukuba ancedise leli dolobho ekudonseni amanzi esuka edam leNsiza esiya lapho ahlanjululwa khona Encema Waterworks kuphinde kwakhiwe impompi ezadonsa amanzi esuka edam leNsiza esiya eNyankuni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umeya uColthart wenze lesi sicelo emhlanganweni wabosomabhizimusi oqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekithali kobulawayo izolo. UColthart uchasisa kabanzi ngalesi sicelo sedolobho lakhe.
Our short-term solution does not lie in Gwashenkani. Having discussed this with my own officials, our short-term solution lies more in Nsiza. In the city, being able to use Nsiza Dam more efficiently. We own 80% of it, but we draw minimal supplies of water. And there are two proposals on deck. The first is to dualize the pipeline from Nsiza to the Nema waterworks. The other is to construct a tunnel from Nsiza to Inyankuni, which is underutilized.
Kanyelela uhulumende asigebhele impompi ezizasuka eNsiza siya eNcema Waterworks ngoba ubulawayo ukhanyelalana neludube lwamanzi olukhulu kabo.
Isakamuzi sakobulawayo umnumzana Paul Sixpence uyasisekela lesi sicelo sikaColthart.
Ngombono wami ngibona umbono kaMeya leCouncil ukuthi kade sibasamelela igwayisha ngani dam bathatha amanzi eNsiza. Luluhlelo oluhle kakhulu ikakhulu ngasibhekane lokuthi lo nyaka sikhangelele ukuthi kube le drought so lokhu kuza khona ukusisiza kakhulu njengezakhamiza obulawayo.
Umnumzana Prosper Ngwenya esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo laye upha umbono wakhe ngokudonswa kwamanzi edamu leNsiza.
Uzwakala lukuluhlelo oluright kakhulu sibili njalo siyathemba ukubona khona konke abakutshiwo kuzayenzakala but manje sisiyakhangela sokuyenzakala emuva. Ngicela ngama promises izinto ezaziphumelele esizuza khona ukubona uhulumeni njengoba ngiyobamba isikhwama uzayenelisa yini nawo ukumphathisa umoya lequlo lakhe kuzibe zifezeke izithembiso abazenzileyo.
Umphathi ntambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathi ntambo waleli dolobho ukulithuthukisa.
Sivumeleneke manene lamanenekazi ukuthi sizasebenza ndawonye. Sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodo ezini. UColthart angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo. UJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo. USithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo. USithembiso Nyoni angaqamuka uColthart will not hold the seat. But together, as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Okwamanje izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo lwamanzi ayavalwa okwamalanga amathathu ukuthi amankampani amaningi lawo athi kunzima ukuzotshala imali kuleli dolobho ngenxa yalolu dubo lwamanzi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to pogine. Was a Friday, my sweetie.
Kuhlelo Was a Friday, liviki silomculi kamaskandi umkhandozi khandayo, yena osethule idlala delicha ehamba ngegama elithi ithwasa lakomthwakazi. Ibizo lakhe lokuzalwa ngumthokozi Sidube. Lumculi udabuka eCholocho kodwa ucula ese South Africa. Nangu exoxa lo Ntungameli Nkomo owe Studio 7.
Sanibonani, sanibonani, sizwe esinyama, sizwe sakithi, ngiyabingelela, ngibingelela ngingumkhando ozikhandayo, osekhiphe ama-albhamu awu-3. Ngizibiza ngomkhando ozithandayo, kulokhu ngize nge-albhamu elithi ithwasa lakomthwakazi. Okuliqembu elesibili abaningi bodidela mhlawumbe bese bethi awu usekile leli elithi umkhando ozikhandayo. Akunjalo, kusho ukuthi nginama-albhamu awu-2. Ngizibiza ngomkhando ozikhandayo, ngiphinde ngizibize ngethwasa lakomthwakazi. Ngiyabonga isapoti enginginika yona. Nali ithwasa lakomthwakazi lifikile nge-albhamu engijashayo.
Bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Nje mawungaya online wonke amadijitali iyatholakala uthi Mkhando Ozikhandayo. Liyavela ithwasa kuphinde kuvele futhi nomkhando ozikhandayo. Ngiyatholakala lapho, ngibuye ngitholakale futhi naku WhatsApp. Ushoti abangifuna ku WhatsApp futhi 0623745636. Ngiyayiphinda futhi 0623745636. Iyatholakala lapho. Kanti ngisezweni laseSouth Africa ngokuhlala nokuzama okumsebenzi eCosmos City kula engihlala khona.
Ubatshiyela waphi amazwi abalandeli?
Njengithwasa lakomthwakazi. Kusho ukuthi ithwasa lakomthwakazi. So isapoti ngiyicela kakhulu komthwakazi. Ngicela ukukhuliswa yini. Akungeke uqhamuke umuntu mhlawumbe kwezinye indawo ethi uzosupporta umculo wethu. Umculo wethu isupport isibhekelele kini njengabantu bakithi.
Uma nginkinga mina kule ngoma nginkinga babhemu
lo silethemba lokuba liukholisile umculo oka Mkhando Ozikhandayo.
Lo Thabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau